sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 kumpalakazi 2021 ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi ukukhuphuka kwenani labahlaselwa yi-COVID-19 kuphazamise indlela ilanga lekhisimusi elinanzwa ngayo lonyaka osukubangele ukuthi lidlule njengawe wonke amalanga.
Ikhisimusi leyi inzima ngoba thina njengabahlali bemakhaya siyabe sikhangelele ukuthi sizazuza ukudla okuvela emazweni. Manje lonyaka umkhuhlane lo owe-corona uvayile abaningi kabaphumelelanga ukuthi babuye.
Sizakuzwa abalaleli be-Studio 7 bebulisa izihlobo nabangane ngaleli langa lekhisimusi.
Ngalibingelela abangane lesihlobo be-Ward 3 ekaChechete, ngiyabingelela lonke, ngiyabingelela abasekhezi, ngiyabingelela simatopo, ngiyabingelela uBulawayo, ngiyabingelela seKayi.
Umnumzana Meli Ndlovu wechova ibhayisikili esuka eSouth Africa esiya eZimbabwe usexhasane lenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ukusungula umkhankaso wokulimukisa abantu ngomkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Izakhamizi zemaphandleni zithi ukukhuphuka kwenani labantu abahlaselwa yi-COVID-19 kuphazamise indlela ilanga lekhisimusi elithakazelelwa ngayo lonyaka osokubangele ukuthi ledlule njengazo zonke nje insuku. U-Albert Ncube usethulela lolu daba eseGwanda.
Iningi lezakhamizi kulesi sabelo zilezihlobo ezisebenzela emazweni abalisa le-South Africa laseBotswana ezivame ukuthi zibuye ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi ukuzobona isihlobo labangane. Kodwa lonyaka kulandela uqhamuka komkhakha we-Omicron, injivakazi buyanga ngobuningi okudale ukuthi ilanga lekhisimusi libe duma. Unkosazana Lindiwe Moyo oyisizalwane sakuleli esebenzela kwele-South Africa ngomunye wabalutshwane abazekhaya uthi iningi liselemva ngenxa yezizathu ezithize.
Abantu bebengelaqiniso ukuthi kuzohamba njani kuma-borders because i-border leZimbabwe livaliwe and so bekuthiwe kuzaba le-quarantine. So umuntu abesisuka acabanga ukuthi uzospenda ama-days amaningi eku-quarantine acine ngelasikhathi eseneleyo sokuthi abonane lemuli. Then isinye isizathu sokukhansela ama-plans kwaba yikuthi ukwesaba ukuthi umuntu sengathwala i-Omicron leyo afike ayithelele izihlobo labangani.
Unkosikazi Matilda Dube evokola kuwa-7 eFilabusi uthi lonyaka yikhisimusi ngebizo nje.
Ikhisimusi leyi inzima ngoba thina njengabahlali bemakhaya siyabe sikhangelele ukuthi sizazuza ukudla okuvela emazweni. Manje lonyaka umkhuhlane lo owe-corona uvalile abaningi kabaphumelelanga ukuthi babuye. So abantwana abalakho okokudla njengeminyaka elingabe sokuqalisile vele ukuphithizela kodwa kakuphithizeli akulalutho.
Okugcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo esine njalo isakhamuzi sevokola.
Ikhisimusi inayo injenje silobunzima obukhulu ngoba kulabangane lezihlobo ebebekhangelele ukuthi babuye bazihlanganele bathi njengezimuli konke kakusenzakali. Sesiphongukuhlala njengansuku zonke siyimuli sinjalo. Okungukuthi ikhisimusi anzi isikhathi sokuthi sivakashe sichelisele abangane sibe lezihlobo zethu esingahlali lazo ezisivakashelayo.
Unkosikazi siphathisiwe ngqala wesilikwe kwana North uthi njengabomama bebehlanganise imali emaclub kodwa ukudlaba lakho akweneli.
Lakhona okwesikuqoqile emaki uyabhina singomama asingeke size sithi siyacelebrate ngakho ngekhisimusi ngoba nxa singathi sikuchithe ngekhisimusi singazi ukuthi 2022 lo usiphatheleni kodwa kusobala nje ukuthi sisaqhubeka ngayo i-COVID. Njalo ilobo nzima kanti kudala sasikwazi ukuthi ngekhisimusi nxa kuwe kungekho ngajabulisa ngakho abantwana liyaphuma labantwana liye komakhelwane kumbe liye konabani ngale akuhambeki ngenxa ye-COVID akulamuntu ofuna omunye emzini wakhe.
umnomzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane uthi impahla kazibambeke ezitolo.
Ikhisimusi le hayi abantu vele abalalutho sibili into abalazo ngoba yona imali kayikho ebantwini, so yikho nje lapho kungazani kulohlupho khona, ziyadura akuthengeki.
Osakhulayo Constantine Pofu, umqoqo wenhlelo zemadobo Youth Development Initiative oemapisa, uthi uzulu kumele azithokozise kodwa engadlulisi amalawulo.
Kuqakathekile ukuthi abantu balandele imithetho ebekwe nguhulumende ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki. Kumele ukuthi bagqoke amamaski sibili, bengahlanganyeli kulezinye indawo, ikakhulu ama-business centers amancane. Nxa abantu bekholisa bebaningi kusuka kumkhuhlane uyamemetheka masinyane, basanitize.
Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kuleli liyaliqonga njalo ngolwesine bangamathumi amabili lasikhombisa 27 abafile ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kuthi izolo kufe abalithumi lasithupha. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ukusenjalo, umnumzana Meli Ndlovu ochove ibhayisikile esuka e-South Africa esiya eZimbabwe uxhasane nenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-South Western Region Gender Network ukusungula umkhankaso wokulimukisa abantu ngomkhuhlane we-COVID-19. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umnumzana Meli Ndlovu uqale umkhankaso wakhe wokulimukisa uzulu ngobhubhane lwe-COVID-19 elokitshini lenkulumane kosekusile. Wasesiya ezitolo zenketha 6 wacinela ngenketha 9. Umnumzana Meli Ndlovu ukhuluma ngakulandileyo kobulawayo.
Abaningi ifuna ukugijimisa ukuthi izibuye kanjani, kodwa mna injongo yami awareness ye-COVID. Mission yethu ukuthi sazise abantu ukuthi wonke umuntu kumele aphephe lapho khona, kumele aphephe, singavumi ukuthi sidelelwe ngumkhuhlana. Yazi khona manje isikhathi sama-holiday, noma sihlangene siyifamily sikhuthazane emakhaya ngoba imuli siyadingana sonke. Omunye nomunye ehambe evaccinate and kasitsho ukuthi ma usuvaccinatile akusamelanga ulandele umthetho. Ma uvaccinatile still uyalandelana kani umthetho.
Umqondisi wenhlanganiso ye-South Western Region Gender Network uNkosikazi Chelesile Nyathi uthi basebenza ndawonye lo Ndlovu ukuxwayisa uzulu nge-COVID-19.
Khonapha nxa sikhuluma nge-COVID-19 kuba le-gender-based violence, futhi kuba lokuhlukumezana kwabesilisa nabesifazana. Ubhubhane lwe-COVID-19 olukhona umhlaba wonke jikelele luyabulala. So ke asizindazelele nini, futhi siziphathe kahle, singajabuli sidlulise amalawulo.
Umnumzana Qhubekani Chabalala, umhlali wenketha 9, ukhuluma ngalokhu akuzwe kuNdlovu.
Uthe yona yinto enqokeni menze wathova ibhayisikile wayekela mhlawumbe ugada omzansi. Lokhu yikuthi uzama ukubana etshengisele ubusiriyasi be-COVID-19.
Ukhansila Rodney Jele uthi indlela esetshenziswe nguNdlovu ikhange abantu abaningi.
Iprogram yethu besi-conscientize abantu ukuthi COVID lokhu isakhona phakathi kwethu. Sibuye lolunye uhlelo olutshiyeneyo olubise lijaha lakondlovu lebhasikiri, ngoba sinanzelela ukuthi ibhasikiri leli li-attract abantu abaningi, bebona ukuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi sizivikele.
Ngaphandle kokusungula lomkhankaso, uNdlovu vele yingcitshi yentshelelezane njalo ulezicoco zalokhu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesizwe abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko bebulisa izihlobo labangani. Umculo lo eliwuzwa uthophelela kamnandi ngoka-Jays Marabini ehamba lomkhosi kanye loDumi Ngongola kudlalade elithi Ntunjambili besithi ikhisimusi.
Are ngiyabingelela abangane lesihlobo be-ward 3 ekaChechete. Ngiyabingelela lonke, ngiyabingelela abasekhezi, ngiyabingelela simadopo, ngiyabingelela uBulawayo, ngiyabingelela sekayi, ngiyabingelela lonke abebandla le-MDCT.
Salibonani lonke, igama lami nguKhayile Hatters. Ngibingelela usisi wami uSiphiwe eHarare, abazukulu bami khona le. Ngibingelela umalume wami uSekruta Piwa mako eMasvingo. Ngibingelele njalo abangane, ngibingelela umakhelwane bami ukuthi lonke libe likhisimusi elimncwala, uNkulunkulu aligcine abe nani, alenzele kahle nya. Yabonga.
Sanibonani Studio 7 basakaza bahle. Nangugogo Khanya Shabane, ngibingelela izihlobo zami zonke zakoKhanya lengikhonza labo Makhokhova Church of Christ, ibe lekhisimisi enhle lomnyaka omutsha.
Sanibonani igama uBusimasina we-Old Makhwekhwe koBulawayo. Ngithanda ukufisela izihlobo zami zonke esemagumbini amanomhlaba ikhisimusi elihle elihle ligcwele injabulo lomnyaka omutsha oka-2022. Sizibambenini singene singabaphilileyo. Ngiyalithanda lonke lani basakazi be-Studio 7, ngifisela ikhisimusi elihle.
Sanibonani, sanibonani, okhuluma nguJoshua Timoyo. Ngajabula le audio mayingafundwa esiyezwa lapha amaphoyisa achithe umhlangano obubizwe nguChamisa ukuthi anikeze abadala izinto zeChristmas. Into eyenzakala eZimbabwe imbi, umbuso weZANU-PF mubi, awukho muhle ngoba siyabheka manje abantu abadala kusukela kubo 50 years kusiyale bekumele ukuthi ube yiparty yabantu. Abantu labo bekumele ukuthi baholiswe igrant, ingabe imali yabantu abakhulile abangasakhona ukuzisebenzela, kodwa yona ithule, badla imali yeparty, bathenga amaplaza, uthola umuntu ele 5-5 amaplaza betyontsha imali okumele ukuthi isize abantu. Bebesekusele ukuthi abantu sibambaneni, iparty engathiwa ingaba unumber 2 MDC, sibambaneni sonkeni, kungabi lokhu ngamaphathinyana okuningi, lokho kungeke kusize lutho. Ngiyajabula le audio mayingafuna.
Injani basakazi baStudio 7 ndawo zonke zehlizwe zeAmerika, siyabonga elisiphathela wona. Kuyinto enhle ukuzwa ukuthi kule ndoda yakithi egogole ngapha esicycle from Johannesburg to Bulawayo, hayi siyabonga kakhulu, kuyinto ethuthukisa abazuntu. Ngijike ngikhona ngapha seJoseph u-Abraham Kate Moyo sakholwane, ngithi uvuka njani koko phila ukhokho bele muli yakho linanzela i-COVID-19. General manager samncedisi, ngithi uBenjamin ngale konyongoli sasithi livuka njani madoda. Ngiye sentana kumama munalo nto kuphila ukhokho besibambe i-COVID-19 yimi uPeter oPeter Ndunela.
Igama lami nguJamulani Sibanda ophuma eNyamendlovu. Ngibingelela ukuqala ngibingelela unkosikazi wami uMambofu. Ngizobingelela ingane yami u-Ayanda Sibanda, uBanele Sibanda, u-Anele Sibanda. Ngiyakhohlwa abazukulu bami uLindo, uThoko, uMtha, uThando, wonke nje. Sithi libe leChristmas enhle mali yami.
Studio 7, Studio 7. Ngiyalibingelela bangani lezihlobo ngezindawo ngezindawo, ngamadolobho ngamadolobho. Ngiyalibingelela lonke bakithi nithi Merry Christmas kini lonke basakazi bethu kanye labalaleli bakaStudio 7. Ngingakhohlwa udadewethu Bathabile Masu. Linjani izihlobo bakithi, ikhisimisi nansi sesiyibonile. Lanxa kunzima nje ekhaya kungadliwa lutho, kodwa ke hayi, uNkulunkulu khona uzasikhulula ngelinye ilanga. Hayi, bendilingelela bakithi, ngiyabonga. Yimi uzikode ngisebuTswana. Amen.
Okuqala ngiyabingelela kakhulu kubasakazi be-Studio 7. Abasakazi bethu lisiphathele umsebenzi wethu kuhle kakhulu. Okwami kakhulu ngikubingelela abantu bakithi eGwanda lapha kakhulu nombingelela abantu bakithi yiko engikhulele khona. Kuse-Arisu kuseGwanda. Nangu-Timothy Mhlanga. Mwa kakhulu abantu bakithi balime kakhulu. Balime kakhulu sibili okutshengisela ukuthi khona hayi nxa linganizulu. Singaba le-good harvest. Njalo ngakhohlwa ukubingelela bonke abakhokheli bethu. Abanjabo sebhuku bethu. Wabundlovu usikhokheleli babandlovu sithanda ukuthi ukone usikhokhelele vele siyakuthanda kakhulu mbingelela umlisa wethu ubabo uRantas ngale ngiyambingelela naye kakhulu ukuthi hayi umsebenzi awusebenza uhamba kuhle sibili kumanesayo mbingelele bonke amanebhawudu oshikomithi amanebhawudu wonke akithi angane ayinqabele ukusela phakathi kwesigaba ukuthi ba umsebenzi wauye phambili phambi nomsebenzi bamanebhawudu izulu kaline pula hayini
yalibingelela lonke lapho likhona sithi libele Christmas yobichugela nomnyaka omutsha yeyibantu COVID lo COVID imesabe bakithi pa mask enu ngihlalela nekatshana ligcobe izandla phela ngokusanitizer siyabonga ngiyalithanda lonke ndibingelela kumagumbi amanomhlaba empowenzi komalawe kezile panzi le wanke epupu mpofu kwenapo emamengweni kunjani mtala ngiyalibonga lonke ngiyalithanda njalo ngumoveni ngwenya edaluka
mina ngilombuzo amasansi bakastitjuse ukuthi why amashabhini elavindile ngabuzwa ustation commander wasenkulumane badla naye ngiphobela badla naye ngoba ngamapolisa lawo mashabhini kusela malokhano ke ngaye wayephula ipong president iphina ngoba labo badla naye wayengavuthwa amashabini ngoba ngamaphosi
labo ngabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko bebulisa isihloko labangane ngaleli langa lekhisimusi. Umculo lo othophelela kamnandi ngoka-James Marabini ehamba lomkhosi kanye loDumi Ngongola kudlalade elithi Ntunjambili ingoma ethi ikhisimusi. Sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umholi wenkonzo yeRoma uPope Francis ubonakale namhla emnyango weSt Peter's Basilica okhangelane legceke lapho abantu abakade bethe gwaqa wethulela leyo ndawo kanye lomhlaba jikelele izibusiso. Wakhuluma ngokuphathelane lomkhuhlane weCOVID-19. Abantu baze ngobuningi lanxa bekugodola njalo lezulu lisina. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sikhangele okuningi obekuhlupha kuwona lo umnyaka. Silonko sazana magodo ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza.
Kuba lodubo lamanzi. Udubo lamanzi lalo ngolunye futhi oluletha udlakela ezindlini. Ngoba amanzi agcina eseyinto yokuthona asesetshenziswa ngonanzelelo. Kumele uzinike njengomama ukuthi uyawakha kumbe uvuka uwakhe ebusuku kumbe kulamanye amalayini vele othole ukuthi wona vele amanzi wona ngokwakaphumi. Bese kubuya futhi ukuthi amanye amanzi agulisa abantu. Khombana konikala kuyathwalisa nzima ukuthi njengomama usakwasi imuli yakho uyidingela njani amanzi. Uzahambe uyedinga amanzi kathi aguli. Uwakhe empompini agulisa. Uthi zama ukuthi uwabilise njengokwayisa kwa-City Council ukuthi boila inamanzi amagezi kawakho. So kulo bunzima impilo kamama vele inzima kakhulukazi amalungelo abo mama lokho kube le COVID ay kahamanga kuhle. Esikolweni ngapha abantwana bengaxotshwa sokumele kube yibo mama abagijimayo. Abantwana babhala imhloliso yibo sina sile toll free ekhangele ngilungelo lezemfundo lesayivulela abantwana kakhulukazi. Kodwa bese simangala ukuthi khona yatholi tho mama ibasebefona kuyo sibekhala ngalokho ngalokho. Ama phone calls lawo kasi uthi siwathola ko esabeleni seMathabeleland kakho kuphela. Isimangala sithola laba vila kuma eMashonaland ngapi ngapi lizwe lonke nje jikelele. Besinanzele ukuthi lapho kulinywa khona ngoba kulabo mama abathi bethi mihla ngemihla lapha bengalima balima igwayi balivune selisiyathengiswa bayachaya baxotsha obaba bayithengisa bonke bayithengisa obaba ayithengisa igwayi lana adla imali. Kulomunye mama osizwisa ubuhlungu kakhulukazi ngisehlekayo lesi esizama ukuthi sisikhangele ukuthi susela ngo-2019 2020 kulokho kumphinda futhi ukuthi nxaso uyalima lime igwayi sokumele lethengiswa aselivunile selipakishwe ukuthi lethengiswa uyachaya waxotshe. So kumele kulinywe uyahamba ayilandwa imdeni ikhulumisane buyela ngkhawu yewondla abantwana kumphinde futhi. So siyabona ukuthi omama bayasetshenziswa kakhulukazi. So into esikhala ngayo ukuthi aluba sithi si-COVID naleyi yebo ngento yomhlaba wonke jikelele kodwa kwamanye amanzi yathola ukuthi kulabantu abomama balama-grants bahola lapha lalapha nohulumende bephiwa nguhulumende. Kube sekuthi inhlanganiso lezi ezizimeleyo zibe zinto ezincedisayo kodwa lapha eZimbabwe sinanzele kakhulukazi ukuthi inhlanganiso ezizimele zodwa yizo ezithola umsebenzi lazo ziyandelwa kwezenelisi. So sikhangela ukuthi khona kulama-vouchers nalawa alokhu zen abanye kwezinye izigaba kukuphiwa ama-voucher ukuthi ayihambe ethenga ikhadi yaphiwa ikhadi ukuthi uyethenga igrosari lelo silibonele ngcono. Kodwa kulezinye izigaba ayophiwa khona imali omama bebekhala ngokuthi bayachaya bathathelwe leyo mali ubaba nje ayidakazela imali ayidakwe engayithatha nje ayinathi ayithaphuza ayiqede usuthi ungakhuluma uyichayelwe ungathi uyakhuluma usuthi ubhalise ngenamba yendlu yakhe umuntu ulilunga lomndeni wakhe so yena uyinhloko yomuzi kumele ayisebenzele imali. Lo kube umnyaka omubi sibili nxa sikhangela ukuthi khona kwezamalungelo sikhangela amalungelo abomama sikhangela amalungelo abantwana sesikhangela nje ilungelo lomuntu wonke nje eZimbabwe. Impilo u-2021 ubenzima kakhulukazi ende uqhubeka enzima asiboni la themba ukuthi ububele bongaphi. Esingakubongela nje ukuthi wena uNkulunkulu imsini imphefumulo yabantu sayisindisa siphila ngomusa wenkosi eZimbabwe.
Leyo ube kwingxoxolo nkosazana Magodo Ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWOZA esixoxelayo ekoBulawayo. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje ngelanga leKhisimusi sixoxa lomfundisi Thandeko Zintimkandla sihlaziya ilanga leKhisimusi.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mnumzana Gande, ngibongele abalaleli abalaleleyo ngalolu suku lwanamhlanje olulikhefu leKhisimusi. Hayi, iKhisimusi yalonyaka kwabaningi izaba nje lusuku olubhalwe kukhalenda. Ngubana okujwayeleke kwethu kwenzakale akusoze kwenzakala. Siyakwazi ukuthi okokuqala kulo bhubhane lolo olwe-COVID oluvele lithwalise abantu nzima kusukela nyakenye ngomabasa. Kanti phezu kwalokho-ke abantu kabalalutho ezikhwameni zokuthi bathenge izinto ezehluke kuloku ababakudle ngosuku lweKhisimusi ngoba yona iKhisimusi ngokwayo imvama yikuthi abantu babazijabulise ngezinto eziningi ezijiyeneyo abangavamanga ukuthi bazenze bebazidle phakathi kwesikhathi. Izigqoko ezintsha, ukudla okungajwayelekanga kodwa kumnandi abakuthandayo. Kodwa kukhanya lo nyaka konke lokho kakukho. Sengitshe lakho ukuya ezinkonzweni njengoba kungavunyelwa ukuthi abantu babuthane ngobuningi. Lakho kuza kuba nje into yokuthi hayi lisiko kumele lenziwe kodwa lingelasi sindo seminyaka yonke.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga balaleli. Kunzima kunjalo asibeni lomqondo ukuthi izindokweni ingaziza lunga ngoba vela kulabo suku obungasiwa kulalangele ngachoniyo. Labona bonxabe khona ababangela bunzima bempilo, umlimi uzababonela iplan kuzakwedlula lokho. Libe le Christmas enhle, lomnyaka omutsha omuhle.
Kodwa singathi akula bubhane lwe COVID-19 ubona ngani bekuzaba ngcono na?
Yeah, aluba ubhubhane lwe COVID kalukho bekungaba ngcunywana hathi kakhulu kodwa ngoba vele abantu baphakathi kobuyanga obumangalisayo. Lento zakhona ezikhona ziyadula, intengo ziqansile. Kanti abantu benza becabanga ukuthi izikolo ziyavulwa phela. Izikolo kusele ngabona nje amaviki amabili, kufuneka ischool fees, kufuneka ama-uniform, kufuneka lokhu lalokhu namabhuku amatsha ngoba abantwana abaningi batshintsha izigaba zokufunda bengena kwezilandelayo. Kungaba ngcono nje khonoko ngobana bebeza kwenza lokhu nalokhu ukuthi bazame ukuthi bathole leyo mali. Kodwa ke vele impilo yabantu laba eZimbabwe ngenxa yobuyanga obukhona ilokhu isiya isibalukhuni sibanzima. Kwayisikho ukuthi lubhubhane lodwa, kodwa ubhubhane lwengezelela phezu kobunzima labo abantu ababhekane labo kusukela emuva khona le. Vele abantu kuleli lizwe sebephila ngomusa kamlimu ngoba akulanto abangayenza, bayibambe ngezandla bathi lokhu ukuza senza siphile ngcono. Sebephila nzima abantu. Yebo, ngabe kalokho bekuyabanganeno kancane, kodwa vele impilo zabantu hayi se.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani isiko lekhefu leChristmas leli ngendlela ebesilazi ngalo liza kuya liguquka na ngesikhathi esilandelayo?
Hayi, lona isiko ngokwalo nxa silithathela ukuthi usuku lweChristmas lona ngokwalo sibili luthathelwa enkolweni yesiKristu, kutsho ukuthi iKhisimusi njengesiko izasala enhlizweni zamakholwa, ikakhulu ngobana amakholwa bazahlala bekholiwe ukuthi usuku lweKhisimusi kuzalwa kwaJesu. Lokhu akusoze kuguquke, kodwa-ke kwabaningi labangakholwayo iKhisimusi phela siyaphenduka yaba laba likhefu lokuthi abantu bahlangane babonane bevele endaweni eziningi ezishiyeneyo. Naku siyabona abangaphandle kwelizwe abafisa ukuthi babuye, abanye babuya kanye ngomnyaka, abanye kanye ngeminyaka emibili babuye bazojabula lezihlobo zabo. Kodwa ke kungaqhubeka kunje, abantu bazaba leKhisimusi yama WhatsApp, Khisimusi yama phone, thunyelwe lokho okuncane, abantu baphokuncinda nje izithuba. Kodwa ukuthi baze babonane sibili mathuba, hayi kuzaba lukhuni kakhulu. Yebo, njengoba zonke into nje zingaze yaguquka lalo leli khefu, ngibona ngenye indlela sibili nxa into zingaqhubeka zinje, hayi abantu benkosi bazamela bakwamukele ukuthi into seziguqukile.
Lo ke ngumfundisi Thandeko Zintimkandla ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, ngilifisela usuku lweKhisimusi oluhle. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, lilale.
Ngakehlukani besikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Iningi lithi ukukhuphuka kwenani labahlaselwa yi-COVID-19 kuphazamise indlela ilanga leKhisimusi elithakazelelwa ngalo lonyaka, osokubangele ukuthi ledlule nje njengawo wonke amalanga. Umnumzana Meli Ndlovu othova ibhayisikili usexhasane lenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Southwestern Region Gender Network ukusungula umkhankaso wokulimukisa uzulu ngomkhuhlane we-COVID-19. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.